ngokukhona ngalo ukuthi umzana Simon cha wephongukuchamanda engazokala ukuthi uthile umntu udala nje wethuswe nje ukuthi uPresident Chamisa wabonakala ekhuluma labantu njalo lokuthi nga usukhangele abantu basebelalele uhlelo lukaPresident Chamisa alwenzayo kumbe singathi inkuthazo ayenzayo sebebaningi kakhulu kwi-internet ama-views kukhanya ukuthi bona bethuswa yikho lokhu kathi ukuthi kanti kungani abantu bezimbabwe bethanda uPresident Chamisa besala belokhu bemlalela ngendlela enje. I-MDC ekhokhelwa nguPresident Chamisa imanyene iqinile sibe labona izolo futhi besemhlanganweni we-Broad Alliance ukutshengisa ukuthi amalunga aku-MDC kaPresident uChamisa i-MDC Alliance lokhu esaqinile akhanya aqine siya phambili siyabona ku-internet emalangeni amalutshwana adlulileyo sebebaningi abantu ababuye bezozikhulumela bathi ukuthi hayi mina bengilokhu ngingakajoyini ibandla le-MDC kodwa kusukela namhlanje sengijoyinile ngoba bibona ukuthi hayi bo laba sonto abathengwayo ngabantu abazibuyelayo kasibafake ku-TV kasebenzini bazikhulumela bebodwa belaphana ngoba bekubona ukuthi iZimbabwe entsha njalo eqinileyo ivela njalo ibuya ngobukhokheli bukaPresident Chamisa.
Uthi njalo kungaba lokutshengisela amapholisa yiwo azaphatha lolu daba. Ungathi lokhu yikwethusela yini?
Ngihlala yenza phela le ZANU PF sakukhuluma thina ngo-2018 ngikhandekile ukuthi ZANU ngaleso sikhathi yathatha imali ekwana 6 million United States dollars eyayifaka eceleni yokubulala i-MDC. Kathi khangela sithandekile abantu bayakwazi nabalaleli bayakwazi ukuthi iZANU yiyo elamapholisa athatha iy'mpahla ze-MDC nikumonzora bathatha ama MP kaPresident Chamisa bathi bephalamenti abanye banikumonzora bathatha imali efanele inikwe ama MP ibandla ngokuthi lama MP amangabafaka lapha. Khangela udaba lukaDexter Nduna owetheguti ukuthi izikhu wayeyakhuluma ukuthi uDexter Nduna ayisiyowawo new election kodwa sesithi yena uyofanela ephalamenti kodwa ukhona ephalamenti wenziwa yiZANU. Angazi ukuthi one space lokhu sixoxa ngeZANU sezingalisixoxa labantu abazi umthetho kumbe abalobuntu phakathi kumbe abalazinto abangazenza kumbe abazikhulumayo ezifanele zilalelwe. Uzulukazi weZimbabwe sekwazi ukuthi akulanto yeZANU elalelwayo ngoba basuke baphula mthetho ngaba kukhulu ukuthi kulo mthetho ukuphila kwabo yikho lapho okufanele indaba ibe khona ukuthi kathi kuseseqondile yini ukuthi sikhulume ngeZANU lezenzo zayo sengathi sikhuluma ngebandla le-ANC eSouth Africa kumbe sikhuluma ngebandla elibusayo eBotswana. Hayi kuthini umbuso wabantu oqondileyo olandela isekelo sombuso uthiyene lo mbuso kantando kawuphikiswa untando kayiphikiswa kalimbuza imbuzo yokuthi kathi lokhu kungabanje siyenza njani ngoba uzenza intando yakhe kuphela iZANU siyakwazi yenza intando yayo sonke isikhathi.